sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu nomhlaka 5 kuLwezi 2021 igama ngontungameli inkomo nazi ezihamba phambili ukhetho lwama-by-elections osolulesikhathi eside lungenziwa lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa kumnyaka ozayo. Umkhokeli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka njalo uthi uzaqhakathekisa abesifazana labasakhulayo. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe kanye lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngwezibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abangamashumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyagalolunye 9230, kuthi abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7496. Asebebulewe ilomkhuhlane sebengu 4685. Kulembiko ekhomba ukuthi ukhetho lwama-by-elections lulakho ukwenziwa ngomnyaka ozayo mhlaka 23 kumabasa. Imbiko le igcwele enkundleni zokuxhumana. Izikhundla zamalunga edale lephalamende ezifika amachumi pose amathathu 28 kanye lezamakhansila ezedlula ikhulu zavuleka ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance inkokheli yebandla le-MDCT. Uhulumende ubesithi ukhetho ngeke lwenziwe ngenxa ye-COVID-19, lanxa nje amanye amazwe eqhuba inketho zawo. I-Studio 7 izamile ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission ngalimbiko, kodwa yehlulekile ngoba bezingadobhi incingo zaso. Owake wamela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende ubecatsha ngomunwe ngoba esesaba ukuthi ibandla leZANU-PF linganqotshwa.
Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenanzelela ukuthi hayi linto abangeke bayibulala, bangathatha konke abakuthethiwe, bangaxotsha konke abakuxotshileyo, banikane lezimali ezazifuza ukuthi zibe ngezebandla lika Nelson Chamisa. Kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko, lokho kabasoze bakukwanise. So ke ngalesi sikhathi ukukhanya ngani lokho bangabe sebekunazo.
Siyabona ukubana le mbiko ekhomba ukumana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo, kungakho liqiniso yini lokho?
Lokho ukuba liqiniso gani? Uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi iZEC kaso independent commission, yikhomishini ebuswayo idonswa ngamakhala libandla leZANU-PF. Lokho sikukhulume ngoba bese sikwazi ukuthi khona sokule paper eselibhoda ngaphakathina kwezek. Lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa bhadla kawubuye kupublic yizek. Ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathina kwezek labo abangasela ethando lalokhu okwenzakala kuleli lizwe. So yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama-elections next year. Bona kusiya ngabo lo mbiko bekungafuzanga siwuthole masinya. Bekungumbiko okade ufuze ukuthi usithathe by surprise ngo-February umnangagwa esefaka i-proclamation esesitsho-ke ilanga lokuthi ama-elections ayakuba ngelanga elingaka. Ngoba bona vele basebenza bendawonye le-ZANU-PF. Akula sizathu so esenza ukuthi ama-elections engabi khona eZimbabwe kusukisela last year kanti. Amazwe wonke e-Southern Africa agombolozeleyo sibabonile besenza ama-elections i-COVID yona leyo ikhona. So i-COVID bekuyindlela yokucatsha njengomunye ngoba sibabonile abezana ama-politibro ama-central committee bebelokhu behlangana kusukisela last year. Akula lutho kade lungehlula ukuthi khona ama-elections abe khona. Okuyikho nje okade kusehlulisa ama-elections yikwesaba umnumzane uNelson Chamisa ngoba bakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngezana uPF lomnangagwa akabasafunda kuyibona. Akulani ukuthi lisotsha, akulani ukuthi lipolisa, akulani ukuthi liCIO. Bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi iZANU ayisisi ndawo iyasibulala. So yikho akade bekwesaba ukuthi ama-elections ayakuba khona next year. Liqiniso ayakuba khona next year, kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka khatshana kangaka indawo bengawafakelanga eduze, besabani ukuwafakela eduze khonapho baze bawafaka khatshana kangaka ngo-April? Kutheni phakathi lapho kwesabisayo? Ingani nasi South Africa iqede ama-election ngemva kwaizolo? Yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale? Kutsho ukuthi kukhona abakuvumeleneyo lezana uPF.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda wake wamela isigaba seBinga North edalele parlamente. Umkhokeli webandla lezaphu okhethwe ngeviki edluleyo umnumzana Sibangilizwe uphakathi kokudinga amalunga edale laleli bandla elimqoka ele cabinet. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana uthi uNkomo ufuna ibandla lakhe limelwe ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela olwabesifazana kanye lolwabatsha.
Ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe yikhabhinethi laba ekazaphu kuyamele kuqale kukhangele into thize ukuthi obakhona inomama abatsha wonke umuntu nje osephathini urepresented sikhangele lokuthi wonke ama-regions ngezigaba zokuhlala zikhona ema-Tableland, lema-Shonaland, e-Midlands, e-Manicaland, wonke ama-province kukhanya ukuthi abantu babaphiwa izikhundla ngokufana nayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuthi abantu balethe ama-CV kwenzwe lama-interviews. I-process esiqalisile abantu sebeqalisile ukuphosela ama-CV yabo ukuthi ahluzwe umongameli. Kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngeza ke liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo. Yikho kuceli ukuthi njengomabhalani lezo zinto engizibhalayo kuphinde kube yimi engizikhulumayo kwakhathesi. Sisalinde ukuthi process yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele. Sikhangelele ukuthi kusiya kuphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe. Lusomlomo omutsha sizamethulelwa simaziswe.
Njengomkhokheli omutsha uthi noBaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo.
Okumele sikunanzelele ukuthi uZaphu akakazi yabe lohlupho lokubambana lamanye amabandla. Sake sabambana leZANU ngo-2018 kukhetho oludlule lwama-elections lawa sisasekela elibandla thina kasifakanga umongameli. Lokho kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla. Okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kulokhu kubambana lamanye amabandla. Okwakhathesi kasikakucabangi ukuthi singabamba nalo muntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasekela kuzigaba zonke zeZimbabwe asikakhanyeleli ukuthi mhlawumbe singabamba nalabanye kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazaphu bezobambana lathi bakhululekile thina kasikakucabangi ukusuka phansi siyebambana labanye
iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho
njengoba unanzelela ngokhele ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyolo fudu okwenzakala izinto kancane kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama provinces ethu lati kuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kuyimpela vi esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani akhona amacebo ikhona imicijo khona ama guidelines lokunye kunjalo esakhulumisana ngakho ngoba kubalelekile ukuthi lati siqale ku-campaign kusasa lesikhathi singabe ngabevumbuthuthu nxa sokuyiwa kukhetho so kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana nabantu bethu abaku-ground kodwa kunye ukuqakathekile esikwenza khathesi ukugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazabo ukuthi bayebhalisa ukuvota kuzathi-ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla seziza kukhanyela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023 ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo
umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele wezaphu njalo usaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli saleli bandla Seli kubonile na okusemaphephandabeni ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangabezwe ngabasekeli bezanu-PF abanengi egcekeni lendizamtshina eHarare isolo evela emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP 26 kwele-Scotland. Izim Life ithi ilunga lephalamende lakwele Scotland uMaggie Chapman yena owazalelwa eZimbabwe wethule umbiko exolisa kuZulu njalo esithi uyalizonda ibandla leZANU-PF ngemva kokuba abasekeli baleli bandla bethule umfanekiso belaye egqoke isikhava seZANU-PF. Isayithi yona ithi amalunga eZANU-PF ale ukuya emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission okuyinto ecunule umphathintambo obona ngokwenzakala edolobheni lakobulawayo olilunga laleli bandla unkosikazi Judith Ncube. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lolokhuluma ngoku-50 Sondoku. Basakazi namhlanje bengifuna ukuthi ngeke sikhulume kakhulu ngecembu le-MRP. Kukhona engakutholi kahle nge-MRP. Nginokubona esikhathini esiningi sihlasela kakhulu ama-opposition more than iZANU-PF. Ngizibuza ukuthi laba bantu ngike ngazwa emalangeni adlule bebehlasela kakhulu MDC Alliance. But MDC Alliance ayikabi sembusweni. Ngathi okay ngoba bebeyibala ngokuthi hey le nationalism hayi sadlula lapha zabona kusungula ibandla le Patriotic Front sabona benhlasela kakhulu be-DA lithengwe izanu manje nanga ngusuka ngilizwe lapha simbone eyenza i-Congress sibona sebebhizi bamhlasela so sizama ukuthi i-MRP ayizami ikhankasa itshela abantu ukuthi izabayenzelani iyekele ukuhlala ihlahlaselana lama opposition ngoba sigcine singasayitholi kahle thina ukuthi kanti vele yena uyihlobo luni lukapenda ngoba kwathi kule protest laphana eyayisitizanu masifori sabona isima yona yodwa is the only opposition laphana eZimbabwe yathi yona kuthiwa yungene lo mbikisho ukuthi izanu iphume so kwasithiya sile mbuzo manje mayiloko ibhizi ihlaselana nama opposition kusithiya sile mbuzo obunye futhi engufisayo lapha ku-MRP ukuthi ayibheke indaba zayo ihlukane labanye amaphathi ineyinkinga zayo inenqwaba yeyinkinga ofanele ibhekane naso wani ayikazi iye ku-Congress sibona kuphela ama leadership ikhethwa yi-individual bethi bengasazwani besothwala umuntu ngezanu ngibuyele kudaba lukagasela u-Achim Gasela lwana angithi akakhethwanga yi-Congress wakhethwa yi-individual bathe bengasazwanani sebesida hayi u-Achim yeyi CIO yeyungwezani waphuma wajoin izani nalomuntu wayevele khethe ugasela wayengubani wayekhetha ama khetha abantu bezani wayikungabile congress vele ngomfa wayiqembu lingala ama office wayiqembu lingabi lama financial audit kuningi osafanele kulungiswe MRP ngiyabonga ukuhlala zethembisa
Salubonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Ngifike iqinisa lokhulumayo eseJohannesburg ekhaya kuselupane eKana esigodini saseJabiwa. Balaleli beStudio 7 nanibasakazi beStudio 7. Mina ngempela okulandwe ngumnankagwa lephesheya ukuthi uhlangana nezinye inkokheli eziqoqo phesheya angubona umsebenzi wakho. Njalo ube lonke akhala umnankagwa ikhala ngama-sanctions. Umnankagwa akanikeze abantu baseZimbabwe ilungelo labo lokuphila, ilungelo labo lokwenza izinto ngendlela efanele, ilungile labo lokuzibusa kahle. Yena angakhali ngama-sanctions ethu-sanctioniwe, kuyikube yena nguye osanctione abantu baseZimbabwe. Akayeke ukuhlukumeza abantu baseZimbabwe, akayeke ukuhlukumeza ama-opposition party nabantu baseZimbabwe, akayeke ukufaka ama-lockdown angananqedo, ama-lockdown okuyiwo abulala abantu, okuyiwo ayenza ama-sanction ukuthi abantu kube engathi eZimbabwe abantu basanctioniwe. Akayeke ukwenza izinto eziphambane nokwenza umnankagwa, naye abuse njengokuba amanye amazwe abusa, engakhaleli indaba yama-sanction. Ma engabusa kahle umuntu wonke eZimbabwe ebe nelungelo lakhe lonke liphelele, ama-sanctions azokuphela.
Salubonani, salubonani, balaleli bakaStudio 7. Alibingelela lonke linelisiphathele izindaba zethu. Hayi, thina siyaphila endaweni yasemalayisa kobhango. Sibonge kakhulu sitamhlophe, sibonge la umfokanye ongole esilethemba lokuthi kumbe ngasiguqula singaguquka lathi sithole sesingabantu abangcono. Ngoba kudala sisokola iminyaka eminingi lokho esihlupheka, lokho esihlupheka, kodwa sesilethemba lokuthi ngoba lathi sesithole owakithi lathi esindebeleni maybe kungaba khona utshintsho, ukuhlupheka kumbe kungaba nganeno. Sibonge kakhulu kini balaleli, kunganilezi izindaba zethu esilithumelela zona zingazidlulisa zihambe kuzo zonke izindawo. Siyabonga kakhulu sithamhlophe mfukanye ongole, kungani uthi ungasiphatha kahle baba wethu. Ukuhlupheka kwethu esiyabe silakho, kungani ukungena kwakho siba yinkokheli kungasikhipha edubeni. Khuthaza kakhulu abantu bonke ukubana masitshintsheni, asibuyeni sizoregista ukuze sikwazi ukuvota, sibone ukuthi siyashintsha. Registeni sonke, sibone ukuthi ekuvoteni kuzaba njani, ngoba hayi sihluphekile elizweni lakithi, sihluphekile kakhulu kakhulu kakhulu. Akulalethi siyahlupheka, akula zikolo kakhululani kutonsa nzima. Ezikolo sifuna izimali, izikolo ziyafa. Imali zifuneka sithi zihlele, asilakwethu asinani. Hayi, kunzima kunzima kunzima. Siyabonga kakhulu balaleli bakaStudio ukubana lisindlulisele izindaba zethu lathi zihambe.
Salibonani ku-VOA Ndebele, lenjani zihlobo zakithi. Thina siyaphila ntunga lokithi labanye nje bonke. Ngithi hayi ake liphusheni nje njalo, liphusheni njalo bakwethu. Ngithi-ke ukubhoda kithi laphana ekhaya ePlumtree, ngithi kunswazi, ngithi salibonani zihlobo ogogo nabokhulu labo mama kunaphana nje ekhaya linjani. Siyaphila thina ngapha eBotswana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi lanxa ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC ilinqobile kukhetho lwamakhansila, usekelo lwaleli bandla lwehlile kakhulu okungokwakuqala selokhu ilizwe lithole uzibuse lwaya phansi kokungamatshumi amahlanu ekhulwini i-50%. I-AFP ithi kufe abantu abaningi kwelenishe isolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe izolo wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe ezempilakahle kanye lezamankampani azimeleyo alezisebenzi ezehlula ikhulu ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngoSibandlela. Izisebenzi zamankampani la eziyabe zilokhe zingakahlatshwa kuzamele zihlolwe maviki wonke ukuthi azilawo na lumkhuhlane. Kodwa iziqondiso lezi zithi izisebenzi zikahulumende zona kuzamele zihlatshwe loba sokutheni. Lokho yinto esolwa ngabanye abathi yephula amalungelo ezisebenzi. Umongameli Joe Biden uthi kuyadingeka ukuthi kwenziwe lokhu ukuze iqedwe i-COVID-19 njalo kuvuselelwe umnotho. Sixoxele intatheli izindaba ehlaziya inhlalakahle kaZulu umnumzana Simbarashi Nembaware.
Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi ziqondiso kuyini? Ukuthi iningi labantu alifuni kuyahlatshwa, iningi labantu alifuni ku-vaccinate. So ye umongameli sibone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi bebehlatshwa. Kodwa ke lokhu bese kulwisana lamalungelo abantu ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand sikhanya ukuthi silwisa umkhuhlane onjani usubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncitshiko ezempilakahle kusituation enzima. So ikubona ke bagcina befaka injani iziqondiso ezinjalo ukuthi hayi abantu asithini behlatshwe, ungahlatshwanga kutho ukuthi ke akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo ukuthi izithi necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Izingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathe bona abangahlatshwanga baza kuqhubeka benjani betestwa. Uthestwa wangkhona uzikhiphela kodwa imali yakho ukuthi uyetestwa andzalo uhlale umele uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi-ke kube le nto lani esithi i-stereotyping yokukhangelela omunye umuntu phansi ngoba laba abahlatshiweyo abale WG abuza thale ngasagqoka ama-mask. Abangahlatshwanga gqokana ama-mask emsebenzini. So nxa sibe ukukhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuzakhretha inzondo and ungaphathwa kuhle kwabanye abantu.
Ama-Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi kumbe sizabona siyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama-Republicans siya emthethwandaba ngoba kusho ukuthi ke isiphetho sakho nokuthi abantu bazaxoshwa eni imisebenzi ngoba kuzathiwa lingasabuya emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka ehola engaye emsebenzini naye umuntu uzaxoshwa umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama-mask ngoba kuthiwa abangasoke benjani abangasoke behlatshwe bazabe begqoke ama-mask and bazabe lokhu behlala benjani betestwa. Ukuzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuyatestwa ukuzadalela ukuthi kube le-discrimination ukukhangelelana abantu phansi ukuthi wena uhlatshwe na uhlatshwanga. That treatment i-discrimination yanayana iletha futhi inzondo wena awuhlatshwanga wena ngofuna sife nge-COVID wena vele awufuna abantu bephile kahle wena vele awufuna umuntu uqhubeke phambili kwahlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yami emgomo le efakiweyo. So indaba yakhona hayi ngani izaba indaba ezathatha isikhathi, indaba enzima, but ukuya emakhothi ama-Republicans azohamba. azohamba upresident njengomdemokrati ukubona kule nyathelo elihle elizenza ukuthi umnotho uvuleke abantu beemsebenzini bekhululekile nxa abantu basemsebenzini bekhululekile okutsho ukuthi i-production elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali iba khona izinto ezinjengama-inflation ziyayehla ama-credit ratings uya-improve into ezinjalo uba ukhala ngaleyo lihle but ama-republicans la ukhala ngelihlo elezepolitiki ukuthi hayi ama-democrats ephula amalungelo ethu abhalwe uconstitution amalungelo ethu njengezivalwane ze-America ukuthini umuntu uyazikhethela afuna ukwenza umuntu uyakhetha ukuthi i-health yakhe iqhuba kanjani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya inhlala kahle kaZulu njalo uyintatheli zindaba. Njalo engumahlengisa uMadlela Sikhobokhobo uthi uhambo lwakhe labanye bakhe kwele South Africa ababalisa uMartin Spanda owendolwane Super Sounds loSikhosana Buhlungu owenkayi luyaphumelela njalo abantu bayawuthakazelela umculo abawuqhunisayo. Uthi njalo inengi ngelifuna ukubona uSikhosana. Abaculi laba bakhangelelwe ukuba negigi eJamestone Arthur House kusasa lasemgadini ethembisa ngesonto lapho abazaxhaswa khona ngabanye abaculi abalodumo kulelo liswe. Asizweni udaba olulandelayo oluqoqwe nguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga sibingelele nathi abantu bakithi baphuma baphelela eHebrew Theater baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdlalo uSikhosana for the very first time. So hayi yonke into yahamba kahle. Siyabonga, sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Siphezi manje siya prepare ngoba this coming Saturday sinomcimbi futhi uyaqhubeka ithoyo yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin. And then on Sunday, September, engadini abantu bebephume ukuzosupporta kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
So ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana esitejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu kwajikela izimali wabuthi uSikhosana wagcwalisa izikhwama lakhona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjini urandi uyahamba ekhaya umamthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Mina nomdala hayi kade sikhona kade sihamba vele bayawazi umsebenzi wethu umuntu osejaha ukubuyela ekhaya ngosikhosana thina nje vele sijwayele ukuba zinjiko kodwa ke hayi muvikelizayo sesiqedile umsebenzi hayi ziyobotshwa sibuyele komrigidi ezweni lenkaba siyobona ukuthi amashoyi abodisemba athini siyosebenza njengoba thina sibhenze khona.
Umculo kaSikhosana usigqibela uhlelo lwethu. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje ntambama akubizwa uzwayo lapho esizaxoxa khona lejahe elidala uMehlo kaZulu ephethe idlalati lakhe elitsha. Sikhangele ebezihamba phambili. ukhetho lwama-by-elections luvikwa lulako okwenziwa ngomabasa ngomnyaka ozayo. Umkhokheli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangelizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka. Uhulumende weMelika wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka ka-4 ngozibandlela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungameli Nkomo.